Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabakazi 2022 Mokhebs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasnas kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethondaba amalunga alo avalelwe esikhathi eside. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo okwenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi obhadalisa ingatsha zakhe imali eningi kakhulu nxa ethe aphiwa umsebenzi. Kuliviki kuwoza Fridays lomculi odabuka eMbembeswane uXolani Jongwe uhamba ngegama elithi OXD. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Amapolisa emngcelweni weBed Bridge namhla atete izimota ezidulayo zelunga lezizanu PF umnumzana Justice Major Mayor Wajajena ubotshelwe icala lokweba imali efika kuzigidi ezinhlanu zamadola eMelika US$5 million. Iphephandaba leHerald libika ukuba amapolisa anakanela ukuthi Wajajena ubezama ukubalekisa lezi zimota ezihambisa kwele South Africa. Izimota lezi yiLamborghini kanye leBMW. Uwazajena ukhululwe ngemali yesibambiso sebail izolo ngemva kokubotshwa labanye abane ngolwesine besethiswa icala lokutshontsha imali enkampani yeCotco besiyathenga amagonyethi. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa labanye. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Partners kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi wenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga aleli bandla asevalelwe okwesikhathi eside engamiswanga phambi komthethwandaba akuqela umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Dole labanye. I-CCC ithi amagqwetha avela phandle kwelizwe alanda ukuzoncedisa ukudinga indlela zokukhulumisana labomthetho ukuze kucandwe isisombululo esizakhokhelela ekuthini batholiswe imvumo abantu laba yokuhlawulela imali yesibambiso ebail njalo bengahlali entilongweni kwesikhathi eside behlukunyezwa kodwa bethonisiswe amacala abo bevela ngekhaya. Lokhu kujonge njalo ukuthi amanye amazwe abelolwazi ngokwenzakala eZimbabwe ngokuphathelane lemithethwandaba edabeni lokulondolozwa kwelungelo lezibotshwa. Umsekelo wesikhulumelo se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uchazisa kabanzi ngodaba lolu.
Siyenze i-press conference khuluma ngendaba yokuhlukumezwa kwama-activist ethu la malunga edale lephalamende u-Honorable Sikhala noGodfrey Sole. Kule nto ke ebikhulunywa ngabantu besithi-ke osikhala-ke bathola amaloya, hhayi amaloya esilawo yithi esingezelele amaloya njenge-TCC ukuze sincedise abakhona ukubana-ke bethole-ke impumela engcono emadale.
Ndibona kulokunye okungaba loncedo yini ukungenisa amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe.
Abangeneleyo abangaphandle kwelizwe ngabancedisa ICT yona i-regional international lobbying njengabangani bethu thina esisebenzana labo ke ngaphandle kwamazwe. So bangenele ukubana bencedise in terms of lobbying ngenxa yokubana ke silokuthemba ukubana ke kufanele kube le pressure efakwayo kunhlangothi zonke. Sikhulumile ku-press conference yethu njalo ukubana ke impumela zamakhoti ziyaveza ukubana ke Oscala, they were not let down in Zanganese. They were let down by the system in our judiciary. Yokubana libani gege amalunge lukubana bepiwe ipeo. Nga yokubana umtetwe Zimbabwe uklie yokubana i judiciary, which is the court kufanele ukuthi kwanise ukupha abantu amaphewu ngendlela ke ebalulekile ngenxa yokubana yilungelo labo. So okusikubonayo kathesi ukuthi everyone lathi sinje wonke umuntu osekwakho wabotshwa siphuma singena emakoti every day ngenxa yokuthi we are being let down by the judicial system. Okuyinto okufanele ilungiswe kubana ke i-judicial akufanelanga i-acte ngendlela ke e-partisan ngendlela yoku-advansa ke ama-interest ezanupiyefu. Kufanele ukubana i-acte ngendlela e-independent ngendlela elandela ke umthetho.
Manje likubona kuphumelela yini khonokho elikulwisayo?
So yiyo inkinga ehlangana la eZimbabwe njengozuru wonke jikelele ukubana sokulo mthetho wezami yikubona owasikajena nxa kuthiwa utshontshile more than 5 million kodwa usepre-bail. Kodwa-ke laba abadimanda amalungelo abantu lokubuza ukubana imali zenga abalwisa i-corruption yiba babotshwana.
Ngokutsho kwebandla lenu lithi kule mthetho emibili elizweni leZimbabwe lihlose ukuthi liza kuqondisa njani-ke khonokho?
So kulo mthetho wezanu lo mthetho wezulu wonke jikelele kuyinto okufanele siyilwise thina njengabantu beZimbabwe. Asonto ye-CCC, asonto yamaphathi, yinto yokubana izanu ibambe ejudiciary ukubana imise abantu ukubana bethole amalungelo labo. So yinto okufanele silwisane labo ngenxa yokubana bonke abantu abasemadali ababotshwayo they are being let down by the judicial system ngoba yiyo kufanele ukuthi iprojekthe wona la malungelo.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa loGain Nakumede Saidi weStudio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo wenqabela ukuthontelwa ngosomabhizimusi ababhadalisa ingatsha zakhe imali enengi kakhulu nxa ethe wabapha umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba umabhalane kugatsha lwezemali uMnumzana George Kuba Matanga ethele umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho ngokubhadala amabhizimusi amenzela umsebenzi imali edlulisa kwamalawulo. Le yinto ecinule uMnangagwa. Kumbiko awethule namuhla uhulumende uthe usomabhizimusi kanye leziphathamandla zikahulumende abazatholakala bephatheka ekuchaphazeni imali yakhe bazaphathwa ngesandla esilukhuni. Uthe njalo usizacubungula kabanzi kumsebenzi oyabe wenziwe yilawo ayabe ebaqhatshile engakababhadali. Uhlaziyo lolu daba sikhokhele losomabhizimusi uNomzana Alec Ndlovu.
Okusimangalisayo baba Nkomo yikuthi amanyathelo la ngikhona ethathwa kakheshi yinto ebesivele sikhangelela ukuthi uhulumende eqalise ukufaka ama-systems efaka ama-administrative committees efaka ama-oversight committees o-public accounts committee labo-auditor general izinto okwakumele ukuthi vele kuqalwe ngazo zibe vele zihlelekile ekuqaleni nje anduba kusetyenzwe ama-ministries nje lo msebenzi yama-line ministries yonke. Yinto okungamelanga ukuthi uhulumende athi usekhala ukuyenza kakhesi kathi kwakuvele kumelelweni.
Kahle kahle okwenzakalayo lapha inkohlakalo kuyini kahle kahle?
Okuphuma sobala kube segcekeni baba Nkomo ukuthi inkohlakalo eyenzakalayo lapha ngoba sikhangelela ukuthi vele okokuqala iy'ngcwethi zikahulumende nxa kumbe yithenda kumbe umsebenzi okumele kwenziwe kuyabe kumele ukuthi andubana bamukele labo abazafeza umsebenzi kahulumende baqale badingisise bathwayisise babe leqiniso lokuthi indleko kumbe zentengo zalowo msebenzi yimi kanjani. Ngakho akumelanga ukuthi kuthi sokwenziwe kwabhadalwa imali bese siyavumbuluka kusasa ukuthi khona uhulumende lengcwethi zakhe eziceceshileyo ezakufundela emakolijini ukucubungula imisebenzi enjenganaleyo zikhanye lazo sezimangala ukuthi kwenzakale njani. Mbona ingani okuphuma nje egcekeni lapha yinkohlakalo eyenzakalayo.
Abanye bathi idla lapho ebotshelwe khona. Siyabona uhulumende uthi sekunanzelela ukuthi esikhathini esinengi abantu ngisho labo somabhizimusi abazimeleyo ayabe esebenza labo ethenga izinto kubo bampatalisa imali enengi kakhulu ukwedlula imali ilina osomabhizimusi elibhadalisa abanye abantu nje.
Iqiniso elikhona ukuthi akwamukeleki baba Nkomo ngoba ma sikhuluma ngohulumende sikhuluma nge-taxpayers money sikhuluma nesikhwama zikazulu okuqakathekileyo ukuthi nxa kuyikuthi kulomsebenzi kahulumende kumele kube kwenziwe ukucubungula okujulileyo kakhulu.
Umnumzana Alex Ndlovu ngusomabhizimusi. Ikomishini elawula ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bafuna ugwalo loluhlu lwamagama abalilungelo lokuvota olutsha kumele bekhokhe ikhulu lengxenye lamadola emelika 150 United States dollars. Imali le yehlile isuka kumadola angamakhulu amabili 200 US dollars iyakhokhwa yilabo abadinga ugwalo lolu olujulileyo lwabavoti ngomnyaka ka-2017. Izekiye ethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla ithi abafuna i-voters roll endaweni lapho kuvotelwa khona kumele bekhokhe amadola angamajumi amabili US 20 dollars. Abafuna uluhlu lwe-ward bazakhokha i-25 United States dollars, isigaba sonke kumbe i-constituency 30 US dollars, kuthi-ke olwesabelo luzathengwa nge-60 US dollars. Izek ithi abantu balakho ukukhokha imali le besebenzisa eZimbabwe ehambelana lesisindo sedola lemelika emkambo wezimali kahulumende. Inengi lisola amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi, yena othi ababikwa babulala abantu ngesikhathi seGugurahundi abasoze bejeziswe ngoba uhulumende kamuyi uRobert Gabriel Mugabe wabaxolela ngokubanikeza i-amnesty lapho kusayinelwana isivumelwano se-Unity Accord ngomnyaka ka-1987. uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukhulume amazwi la eseGeneva kwele-Switzerland ngolwesithathu emhlanganweni wekomiti yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations okuqeda inkithabetshabi we-UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Ubebuzwe ngalolu daba ngelinye ilunga lekomiti le uGay McDougall othe abathintekayo belokhe behlukumezekile njalo akuchasiswa ukuthi udaba lolu lamacala ngkhona kuzabanjwa njani. uMnumzana Jenga Dube waye ngumphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abalwa impi yenkululeko njalo waye kuviyo leZibra elilunga njalo ledalele iPolitbureau yebandla leZANU-PF walingena ngemva kwe-Unity Accord uthi kavumelani loMnumzana Ziyambi Ziyambi.
Peace and Restoration Committee there. Ilokhu isebenza nezinduna njengobupresident elokhu ehlangana nezinduna efuna ukubona ukuthi singaqedwa njani. Into eqakathekileyo yokuthi kuxoliswane kuyilwane ubulotha njengezithu sakini. Ayisithi sodwa futhi esenza khonoko. Sinamazwe wonke oRwanda, oUganda, eRwanda kwaba even worse.
Ungathi isivumelwano se-Unity Accord saluqeda lolu daba njalo kwaxolelwana?
Ayiseyikho lokho esasikwazi. Bakhona babekhona kanye kuleyo komiti njengabo Sisumasuku Angelina. He's one of the only surviving members engizaziyo. Kodwa uyakwazi ukuthi babevumelene ngani lephepha okunye kwakuyi-gentleman's agreement. Kodwa-ke ayisalandelwa sokukhanya ingathi sokulentsha sokulethwa ezintsha kakhulu phakathi kovumelwano kwakukhona.
Kodwa abantu yebo baxolelwa yini ababulala abantu ngesikhathi seGugurahundi?
Uxolelwa phela uma uxolisi. So kunzima ukuthi ngitsho ukuthi baxolelwana ngoba zange uxoliswe.
Ngezinye indlela awuvumelani lo mnumzana Ziyambi Ziyambi.
Ithi mina uma into ingazange ungela lutho lokuhluphayo seyifamili yakho ingazange iwele endak ungatsho ukuthi atsho kwaphela. Kodwa-ke umuntu ungabalikayise noma ikanina sasozavuma ukuthi sowuxolisiwe. Hluphayo nje ukuthi into leziyahamba ebantwaneni bethu athi singafuni kube njalo athi sifuna kuxolelwane kuhlalwe phansi khunyelwane umlota phele into yonke vele ibe njalo.
Kodwa laye umnumzana Zihambi Zihambi uthi wathinteka ngalesi sehlakalo ngoba ulezihlobo lazo ezabulawayo ngakuthi ngamadizide.
Hawu bangaki ngaba 1, 2, 3 ba ungabulawa ngamadizide but the main issue bakuyinto yezidange.
Lo ngumnumzana Thinga Dube isiphathamandla sebandla le-ZANU PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likaZulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngesikhathi seGugulawonde.
Okulusizi vele kufuze siqale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaZihambi Zihambi uyavuma ukuthi benze icala. Okudanisayo kodwa kungamangalisi yikuthi upepetreta evuke esithi yena usezinike amnesty. Mbona ngazathi lokhana itheza yokuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhuqazwe. Ubusuzibuza ukuthi kathi right uma esithi kwankona lo dabo salalungiswayo ebala nje into eziningi-ningi. Umbuzo yikuthi kathi abatshana bekulanda lapha bezohlangana nezinduna kunini. Anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa. So mbona ngathi ke nje konoka kutoyo akuvumelani laba kwenzayo. Kodwa uma sikhangele inyanga ka-Augusti sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna, kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokhu kodwa osokwenzakile. Akunamhlangano ngitsho lo kodwa osobanjiwe zinduna. So kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu.
Lo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likaZulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngeGugulawonde. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa njalo lomnumzana kucacaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-CCC.
Inkulumo kaminister uZihambi Zihambi ngizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasiloqiniso. Kumele sinanzelele ukuthi ubekhuluma ekhuluma lamazwe amaningi eku-international forum. So esikukhangelayo lapha ikubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthi yi-genocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane i-amnesty. Ngibona ngazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyonto elungileyo. Ngokubona kwami-ke iZimbabwe yibo sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule, kumele kuliwe sisebenzise amavoti kuze kube lohulumende omutsha. Kumele kube ngumuntu ofresh, umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe weGugulawonde. Ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni, kube nohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu, uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu. I-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenze othiwa yi-peace and reconciliation kumele itshintshwe sibe le-constitution ene-clause osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu, ama-victims. We need a victim-oriented framework. So i-framework, i-policy kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyona lena ekhulunywe nguZiyani. Impi njalo i-policy yokuzama ukugqibela khonokhana konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe. Abantu abangeke bakhohlwe into enjalo kungazanga ngoba le process yokukhuluma amaqiniso nokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani. Namhlanje silokhu silabantwana abangena ama-birth certificate as a result of iGugulawonde. Kathesi lokuthathwa izithupha laba abantu abanje besehlile ukuthatha izithupha ngoba bona abazange babe namaphepha, nabazali babo abazange babe namaphepha ngenxa yeGugulawonde. Kanti uthini yena uZihambi Zihambi ngezinto ezinjani?
Lo ngumnumzana ngokucacaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo esiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ngiqoka ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Live Talk namhlanje lokusidabeni lwempumela yokhetho lwaseKenya kanye lokuvula okusemthethweni kwenkampani yeCold Storage Company. Ingatsha zemfundo yeprimary lesecondary olwakwele South Africa lolweZimbabwe zilobelane isivumelwano sokusebenzisana lokwebelana amacebo emsebenzini wezemfundo ukuze abafundi bathi begqiba izifundo zesecondary babe lolwazi lokuthi benze izifundo bani zokufundela imisebenzi abazayenza empilweni zabo. Uthi sokhumalo usiphathela lolo daba.
Abalobele sisivumelwano bemele uhulumende babo ngabaphathi ntambo bengatsha zemfundo emazweni wabili, unkosikazi Evelyn Ndlovu waseZimbabwe osekwethekeleleni kwele South Africa nonkosikazi Angie Mustaka. Lokhu kwenziwe emhlanganweni ogutshelwe Johannesburg kwele South Africa izolo. Ekhuluma esowethu lamhlanje, unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe iziqondiso zesivumelwano lesi zigoqela ukubambisana ekufundiseni abantwana kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe-technology lokwenza izifundo zabafundi zifane emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika ukuze kube lula ukuthi abafundi befunde loba kuphi.
Sincedisane ukuimprova i-quality of education in our respective countries ukuze abantwana abaphuma esikolweni babe ngabantwana abale-possibility ukuthi bangaqalisa amabhizinisi abo. Kungabi ngabantwana laba bathi bephume esikolweni bememorayizile kuphela.
Bavumelene njalo ukusebenzelana emihlolisweni yabafundi ekubumbeni izikolo eziyohlonzi zokuxhasa abafundi abehlulekayo nokuxhasana enhlelweni zokuqeqesha ababalise. Unkosikazi Angie Mutseka uthe kuningi kakhulu abakuhloniphayo ngemfundo labafuna ukufunda emfundweni yaseZimbabwe. Uthe lokhu kugoqela ukuqeqeshwa kwamatitshala nokwaba ulwazi ngenqubo yezikolo ezizimeleyo.
You know, sivumelane ukusupporta nokusizana kwi-areas ze-curriculum. Zimbabwe has got a very good education system. Share notes, share even syllabus, assessments to say what are the things that we can learn from Zimbabwe in terms of their curriculum, their assessments. Their learner support materials, they've got very solid good learner support materials.
Esebuzwa ngodaba lokuthi bazokwenza njani ngabafundi beZimbabwe abazasala esikhaleni ngesikhathi amaphemithi abazali babo ephelelwa isikhathi ekupheleni komnyaka, umphathita Mutseka uthe lobanje lolu kuludaba logatsha lwendaba zasekhaya bona ngeke benqabele umntwana ofuna ukufunda ngezizathu zokuthi akala maphepha.
Yebo, mina ngidiye nezaseclassroomini ezamaphemithi ama passports, I would want to get into it because as a minister dealing with it, so I don't want us to cross lines. Our law says any child, my corner system admitters, who's in a person especially, see as I'm admitter. So that's why I think I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say,
Hawula ngalolu daba, umphathintambo Ndlovu yena uthe, esinye zezivumelwano zabo ukuthi benze kube lula ukuthi abantwana besikolo bafunde ngelanhlupho emazweni amabili.
Abantwana abafunda lapha sine-agreement naye, sikhangelele ukuthi iSouth Africa yenelise ukuletha abantu abo bezofunda kithi. Njalo sikhangelele ukuthi iSouth Africa nayo ithi owner that ku-agreement nale, i-one ukuthi abantwana basale lapha befunda.
Abaphathi ndabo laba wabili bethekelele izikolo ezimbalwa eSoweto. Kwesinye salezi zikolo, iCurtis Nkondo, babone izinto ezenziwa ngabantwana besecondary ezibalisa ukwenza ama-space rocket, ukuhlanza amanzi kusetshenziswa ulwazi lwezescience, ukukanika imota kanye lokufaka amagetsi ezindlini. Le yinto enconywa kakhulu umphathi Ntambo Ndlovu. Kulamakhulu abafundi beZimbabwe abafunda kwele South Africa kanye lamatitshala eZimbabwe afundisa khona. Iningi lalaba bantu balakho ukubhekana lohlupho ekupheleni komnyaka ngemva kwesinqumo sikahulumende weSouth Africa esokwesula amaphemithi okufunda, ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi ezalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Imeli Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uliviki uhlelo Woza Fridays lomculi odavuka eMbebeswana uXolani Jongwe uhamba ngegama lokuthi Xoxtee.
Banengi abaculi abasakhulayo kulezi nsuku abacula imiculo etshiyeneyo. UXolani ngomunye wabo, asizweni imbali yakhe.
Igama lami nguXolani Jume, aka Xoxtee. Ngafunda eMajiji Secondary School endaweni esigodini saseMbengiswana kuNkosikazi. Ngaqala ukuhlabela 2004, but I was undercarpet. Not in professional level, but I was still trying to gain until In my head, with one day, so yes, I feel so lending as like this in my heart.
Ikakhulu eMzansi njalo wacindezela iculo lakhe elithi imali ingenile elo DJ Thira ubaphethe abaculi Jongwe
nginama artists ase South Africa at DJ Thira, Fiesta Blake, Nani Ndemo from Platform One, Zanda Zabuza, Enza. Yeah, manje name track Enzo yenza but asaqeda ukukhuluma no Pepso Dumo. Ngacela abantu ukuthi abantu basupporte, we need the support. Remember ukuthi we are nothing uma ungena abantu abakusupportayo. Udinga abantu ukuthi abantu balalele music wenu bawudownload, abantu bawushare. Siyacela ngayatholakala ke mina kuma digital stores music wami yatholakala. Wonke ama digital stores and labo social media ku Facebook na ku Instagram just say Xoxtee uzonthola khona.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda khona ngapho ke koBulawayo ungadinwa lokusasa lo keep student city dilala.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.